Osakhula umnumzana David Ndlovu osekela umanyano we People's Rainbow Coalition uthi uhambo lolu lulakho ukuba lempumela ejajulelwa nguZulu, kodwa uthi uMnangagwa kumele aqale alungisise ubudlelwano labantu lapha ekhaya engakachapheli ngaphetheya.
Sinesifiso esokuthi ngabe uyaqala alungisise okukhaya maqala ake kwazi ukuthi abantu bezimbabwe bafunani, ba-expectani from yena njengo-president. Kuningi esikufisayo ukuthi ngabe uyakulungisa, okuningi njengephosa kubana ngabe uyakhitshwa abantu belelungelo lokwenza izinto abazifunayo behlangane lapho abafuna ukuhlangana khona. Ngezinye zezinto esifisa ngabe yazi-addressa, kufanana nento yamanje izulu alikho, sifuna kwathi command agriculture ezencedisa njani njengangabe ungajobelele nje.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi sichasisile Ndlovu laye uvumelane lo Ndlovu ethi lolu hambo lutshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle, ethi kodwa kufanele baxoxisane ngendlela ezaletha ukhetho olungelabuqili.
Bonke laba bobabili batshengisa indlela yokwakha ubudlelwano obuhle, sikwamukela lokho sikuthokozela, kodwa-ke sithi ekuhlaleni kwabo khona ngale kabaxoxisane ngendaba engaletha ukhetho olubalulekileyo eZimbabwe njengoba vele sikhangelela nolukhetho. Into esiyinanzelelayo kakhulu yikuthi lezi imhambo azingabi zimhambo zokumenda ama-relations kuphela in-favor of NAMPF.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndiweni uthi uhambo lolu lutshengisa isifiso selizwe leBotswana sokusebenza leZimbabwe ekuvuseleleni ezomnotho.
Ekuvuseleni inkampani kaloliwe njengoba uke wenza amalanga la edlileyo ambalwa ngenyinasinyanga iBotswana sokuthiwa isiqalisiyo sisungule isitimela sazo ukuthi zichophe iibota ziya ngapha eZimbabwe nokuthi ngokunye kwangukhona kuzaqinisa amabudlelwayo bamazwe amabili njalo maybe nokugebhena ngenyisele mdiwa kwamadayimani engxenye zingancedisa ekuvuseni umnotho. Sinakanyela ukuthi asomandla phela kuyazi abantu laba bajayele ukutshela uzulu amandla ukuthi kule nto kelo zenzakalayo okukhulunywayo ngakusomandla nje kuvala amehlabani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkosenhle Mhambi uthi lolu hambo luyafana nje lohambo lweDavos olungalethanga utshintsho, ethi sokusiyaphela insuku ezingamakhulu esembusweni kodwa akukabi lotshintsho olukhanyayo. Impilo yomuntu nje elizweni leZimbabwe ayikabi lotshintsho.
Arese imali iphumile ephapu esiyakhonale, kodwa ngapha kula ntshintsho lesiwubonayo emgwaqo lokhu ifanana i-100 days yakhe seze siyaphela singaboni ntshintsho olukhona. Lesikubonayo kuphela zinhlupho ezilokhu ezisanda, asiboni vele ukuthi kuzaba nenguquko ebakhona ngalokhu yena akulandile.
Lokhu eqale ukuba ngumongameli ngenyanga kaLwezi kumnyaka ka-2017 uMnangagwa sevakatshele amazwe ambala abalisa eleZambia, iNamibia, Ethiopia, South Africa laseDavos, iSwitzerland. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.